umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Moketsi uye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lePhalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
iletha lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba ngweleBotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abana bazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Omele isigaba seFrancis Town edale lePhalamende uMnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rena le batho ba e leng gore bana ba le bantsi ba e leng gore
sila wabakitha bala bantwana labeZimbabwe kodwa bantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungapi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezi ngani ezazalelwa kweBotswana uNkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lePhalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuzakwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
UMnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Ngaba la i-dual citizenship I think it's going to be better ukuthi umuntu laye akwazi ukuthi investe ekhulu lapha khona esenzela imuli labantwana njalo njalo konke.
Omela iZimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mkhono Weshuro ubonga okwenziwe ngeleBotswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho nabazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
eleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bhilithani kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.